think lolu daba lolu luya ngokuthi indawo okhuluma ngayo yiphi, njalo luya ngokuthi ke iparty iqine i-opposition party iqine okunganani kuleyo ndawo. Ngoba engikwaziyo mina ngike ngakwenza sibili izani sisho njalo, mina ngatshela abantu ukuthi hayi nxa usiyathatha ukudla ukwazi ukuthi kuvotwa njani kutsho ukuthi kulungile. Ngoba kwakuqala vele ukudla khonokho izani kayilakho ukudla, ithatha imali kahulumende inika abantu ukudla bese sithi kudla kwezani. Ngihlala ngitho futhi ukuthi ukudla kwezani kufanele kubuye amasaka angikhona ebhalwe zani PF, ngoba phela kuyabe kuthengiwe yini imali yezani PF. Kakululake ukuthi zani PF ithathe ukudla kahulumende ibise siyaprinta amasaka ithi donated by zani PF, ngoba wonke umuntu uyabe ukhanele ukuthi ukudla lokhu ukudla kahulumende. Kodwa kwezinye indawo lapho kulabantu khona okungathi mina amabandla aphikisayo kawaqhinanga kangako, yikho fumana khona ukuthi kulesizathu sokuthi abantu bagcineke besiya ngena kubandla eliphikisayo bedinga isithwala, ngoba kuyabe kungena inkokheli eqinileyo kuleyo ndawo ebakhombisayo ukuthi hayi ayisiso sithwala esingaguqula udubo lwenu. Kodwa okungaguqula udubo lwenu ukuthi bonabo abantu abasebenzisa ukudla okungasikho kwabo bavele bangababulali bangosathane abaxotshwa ezulwini uNkulunkulu bexethelwa lapha emhlabeni. So nxa ufuna ukubona usathane, bona kusathane ezanwini. Abantu kufanele babekwazi khonokho, bangaze babekwazi hamba-ke uyethatha ukudla udle. Nxa uqeda ukudla uthi tombo dlazwa amarema okwabonwa ngamashona. Ngesintu-ke kuthiwa khona sidla okwamalema, kutsho ukuthi ngezinye indlela bangamazanka abantu bezanu, ngoba bangamaswela batshontsha ukudla okungasikho kwabo bese bekunikeza abantu besidingo kwabo. Yikuganga okupheleleyo lokho okufanele ukuthi abantu bezimbabwe babapanishele khona abantu bezanu, bangabavoteli ngo-2018 ngoba yibo abadala uhlupho lonke esinalo elizweni.
I-ZPP ithi njalo ukwephulwa kwamalungelo oluntu ngezizathu zombusazwe kuqhubeke kusiya phambili ngenyanga edluleyo. Lilubona njani lolu daba?
Njengoba ngitshile ukuthi kulezinye indawo lapha esingafinyeleli khona kakhulu njengamabandla aphikisayo, kusenziwa ngokuthi ilizwe umkhono myalo kawumanga kuhle. Lapho esingafinyeleli khona-ke abantu bezanu bathatha-ke amaqhinga okuthi bahle bagijime baye khona, ngoba bekwazi ukuthi-ke umkhono welizwe kawukuvumeli ukuthi amabandla ezombusazwe aphatheke kakhulu, ngoba indleko zakhona zinkulu ezokuthi bafike endaweni zonke.